sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7. NgoLwesibili mhla ka 7 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza, njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amanye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile, abantu bese benatha ingcekeza.
Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo eChabalala koBulawayo.
Siyaxwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi niza kwenza njalo, siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Inani labatholakale belomkhuhlane weCOVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu 523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye i-2.5 izolo. Umuzi ogcina asebekhulile owe Entembeni Old People's Home oseluveve koBulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edale lephalamende yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wesihudo eChabalala koBulawayo. Lokhu sokulethe ukwesaba kwezakhamizi zaleli dolobho zisithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini ezesuwa ngokunye osokumemethekisa lolu daba. UBathabile Masuku uyalandisa.
Abantu bemzini emningi yakoBulawayo bathu sebehlalela evalweni ngokudabuka kwempompi lezi ngoba kungabangela umonakalo omkhulu kwezempilakahle okunjengokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Inkosikazi saseNkosi Ndlovu isakhamuzi senkulumane uthi umumo wamasuwa ubuhlungu kakhulu ezikolo ngoba abantwana behamba phezu kwawo.
Lapha ehamba khona uvela esiwa edavuzile ezikolo, abantwana amanzi ayabe engekho ematoilet kungcolile, amasuwa adubukile, ungaze ureporte ababuyi. Abantwana abancane bayawela emanzini besithi ngamanzi okudlalisa bese begula. Indaba yokuvalwa kwamanzi ngapha amasuwa idubuka ayisiphathi kahle. Kathesi abantwana bayagula ungakwazi ukuthi babulawa kuyini.
Inkosikazi Suku Oluhle Sithole esinye isakhamuzi seNketha uthi isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa kule ngcekeza enjengamasuwa.
Isikhathi sezulu siyingozi kakhulu nxa sikhangele ukuthi amasuwa ayabe egeleza lezulu lisina okwenza ukuthi indawo yonke igcwale ingcekeza, njalo lamanzi esiwanathayo kulula ukuba ebe contaminated ngoba amanye amapipe amanzi esiwanathayo ayabe dubukile, abantu bese benatha ingcekeza.
Inkosikazi Lwazi Mthethwa olomntwana okwe wagula umkhuhlane wesihudo elokitshini lenkulumane uchasisa ngokwamehlelayo.
Umntwana wami wabanjwa isihudo lesi for 1 month. Ngahamba kubodokotela ngaze ngagcina ngisiyavalelwa empilo besithi typhoid, besithi uyabe enathe amanzi from contaminated water sources. Kwakunzima, we suspected amasuwa adubukayo lokunye, uyabe ungasakwazi uhlezi empilo ukuthi umntwana uzaphuma ephila loba hatshi.
Omunye wababalisi esikolo seAmavene enkulumane okhethe ukuzibiza ngokuthi nguMiss Nyathi wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuthi isikolo sabo sihlezi sigeleza isuwa, kwesinye isikhathi kuyabe kungangeneki emaklasini becine befundela phandle ngoba bengaze babikele ikhansili ayibuyi ngesikhathi. Imizamo yokuxhumana lekhansile yakobulawayo yehlule kodwa kuviki edluleyo yazise iStudio 7 ukuthi ithole imbiko yomkhuhlane wesihudo mhla ka 28 Lwezi elokitshini leChabalala njalo kwasekulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye i-255 ababanjwe umkhuhlane wesihudo. Namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uthembise izakhamuzi zakobulawayo ukuthi inhlupho zamanzi zizaphela nxa idamu leGwayishangani lingaphela ukwakhiwa. Kuviki edluleyo, ugatsha lweZimbabwe National Water Authority iZinwa lwazise ukuthi idamu leli lizaqala ukukhongozela amanzi ngesikhathi sezulu lonyaka kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo idolobho leli iqale ukunatha kulo. Nimele Studio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liqonge lisuka kumakhulu edlula amahlanu i-523 kuthange lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2.5 izolo. Kubika abogatsha lwezempilakahle lo mkhuhlane ubulele abantu abathathu ngokutshona kosuku layizolo. Sebezinkulungwane eziphose zifike ikhulu lengxenye 141.6,000. Lokhu leli gcikwane laqhamukayo elizweni ngomnyaka ngombimbitho. Asebehlatshwe amajekiseni omabili wokuzivikela ku-COVID-19 sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million. Sokuhlatshwe izigidi phose ezine 3.9 million ijekiseni yakuqala. Ingcwethi kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani lasebetholakala bele-COVID-19 kulezi nsuku lona ebeselisehla ngaphambilini kokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron. UDokotela Ndebele Bele wakobulawayo uxwayisa ukuthi abantu bengayekethisi ukuzivikela lokulandela iziqondiso zikahulumende lezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization, i-WHO.
Bantu bakobulawayo, siyalibingelela njalo lesigaba seMathebeleland. Sileta ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke, nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuvikela lokhu kufuna siyenze zinezani izinto esazikhulume ekuqaleni, sizenze ngokunanzelela futhi sibe ngabantu abakhangelelanayo ukuthi nxa ubona omunye engenzi kuhle umkhumbuze ukuthi lokhu esiphakathi komkhuhlane lo. Ngakho abantu kufanele bananzelele ukuthi bamela khatshana labanye abantu. Asinanzeleleni ukuthi siyagqoka ama-mask ngaso sonke isikhathi ezilungeze ungekho wedwa. Bona ukuthi ugqokile imaski wethu usemchoveni, usemotweni, usebhasini, usemashopu. Asingakhiphini amamaski ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane usibulale usicede. Asinanzeleleni ukuthi siyalandzela le mlayo, sigeza izandla, sisebenzisa ama-sanitizer. Kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala, umkhuhlane uzaqhuba umemetheka. Loba sigeza izandla ngoba uyamemetheka ngokuhamba emoyeni njalo ngaphandle kokuthinta lapho kuthinte khona umuntu lomkhuhlane. So asinazeleleni bantu bakithi ukuthi umkhuhlane umemetheka esigabeni sethu kutho ukuthi kulokuyekethisa ukuthize esikwenzayo. So siyaxwayisa njengabezempilakahle ukuthi asinanzeleleni, silandeleni imilayo. Umkhuhlane usesekhona, awukahambi, ungasiqeda uma singananzeleli. Siyabonga ukuthi le ngabantu abalalelayo futhi liza kwenza njalo. Siphephe kulesi isifo esingene ebantwini.
Lo ngudokotela Bele, ingcwethi kwezempilakahle, obexoxa ecingweni lo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Umuzi ogcina sebekhulile owe-Entembeni Old People's Home oseluveve kobulawayo namhla wamukele izipho zekhisimusi ezivele kumalunga edale lephalamende eZimbabwe Izipho lezi zigoqela i-solar system omabona kude, imtshina yokuwatsha amagrosari lokunye. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Izipho lezi zithengwe imali ebuthaniswe ngamalungu ayidale lephalamende emdlalweni wawegovu owenzelwa eHarare kunyanga ezimbalwa ezedlulileyo. Ajabule abamanzi amaxhegu lezalukazi entembeni besamukela lezi zipho. Umsekeli kamongameli wesenethi njalo engumgcinihlalo wamakhomithi umnumzana Michael Nyambuya nguye obengumhlonitshwa kulo mkhosi.
As Parliament of Zimbabwe, we hold an annual golf tournament where we raise funds for people in need. Marino $1.1 million ne almost $2,000. And we decided that we were going to come to Kwabulawa
omunye bekulumbuthano umphathintaba wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena ke ubonge kakhulu abaphathisileyo
kusukela kuma-senators kuma-MPs istaff izakhamizi media houses security everybody we are so thankful ngegesha le ephiwe entembeni kunanzelela abantu abadala kuqakathekile kakhulu thina njengobulawayo sithanda ukubonga ngesikwenzeleyo. Thank you so much.
Umeli weluveve court park edale lephalamende unkosikazi Stella Ndlovu ujabule kakhulu ngosizo olunikwe entembeni yona ke esesiqintini sakhe.
Okwakuqala ngihle ngithi ngiswele imlomo ezinkulungwane ngoba ihome le ihlala abantu abadala bangasakhonisi ukuzenzela abaphila ngokuthi thina esisesebatsha sibaphangela. Ngithanda ukuthi mbonge kakhulu iParliament of Zimbabwe where I belong ukuthi ukuthi lihlale phansi liphumele endawo kuyabe kuphikiswana phela ukuthi iye ngaphi donation le iye ngaphi donation le but finally igcine ibuye lapha ekhaya.
Umsekeli womqondisi wentembeni uDeputy Matron uSakhile Jagawuya uphela mathe ngezipho lezi.
Siyabonga kakhulu umsebenzi esiwenzelwe iParliament yeZimbabwe. Bonke abasithengele khona ama-washing machine, lama-TV, ichukela, ama-sheets, konke lokhu lama-printer, siyabonga kakhulu besingelakho all along. Sisebenza nzima. Kodwa ngenxa yokuthi basikhumbulile basenzela abasenzele khona, hayi siyabonga kakhulu, we are so grateful.
Ukhulu uMark Fish omunye ogcine entembeni uveze ukujabula omagama.
Sibonga umusa wenu lothando lolu olukhulu kangaka ukuthi abantu bephalamente bangabuya beyobona thina amaqhegu singathembi kukathi abazali bethu ababuyi ukuzosibona nabafowethu ababuyi ungathi basikhalaze sesinikezele kulabo mama bathwele nzima ngabokhulu nangabogogo kodwa mbonga umusa wabo ngoba basibekezelela kulobu buzima.
Umuzi wentembeni wakhiwa ngomnyaka 1967 usakhelwa abadala asebekhulile ukuthi bazogcinwa nxa bengelasihlobo njalo umuzi lo usizwa nguzulu ukuthi uqhubeke ugcina okhulu labogogo okwamanje bangamathumi amahlanu lane 54 abagugileyo abahlala kulo muzi. Ngimela Studio 7 eluveve kubulawayo igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Obedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mafinga obhubhe ngomgqibelo uchazwa ngabaningi njengomuntu obesebenza engelakwesaba njalo ozakhunjulwa ngomsebenzi wakhe omuhle. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi le-Afrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu isigayigayi somzabalazo bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu, bekuyindoda boyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda boyithola ku United Nations, ungayithola ku SADC na kuma civil society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
Umnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe uthi akasazi ukuthi sebezalwelwa ngubani.
Siphethwe ne-Inside News phezu kwe-death ka Comrade Dewa Mavinga. Asazi kuthi sizothini, but yena uDewa, Comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy kuthi abe repressible. Very sad news as.
Ngakwelicela umnumzana Nkosilathi Ncube uthi umnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle, silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibele.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini beinthanethi zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lomuyi, labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi ngumfowabo uPanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo obumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa umkhankaso we 16 days of activism against gender based violence lokulwisana nalo mkhuhlane we COVID-19. Amabhizimusi kanye labacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bahlangene namhla esigodlweni e-State House becubungula iziphathelane lomnotho welizwe, lapho abavumelane ukuthi ukuthengiswa kwemali emgambo omnyama osokubhahile yikho okubhidliza umnotho welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uyadana ngokuthi impahla eningi ithengiswa ngamadola eMelika engafinyelelwa ngabaningi. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izomnotho welizwe, umnumzana Rejoice Ngwenyanga lolu daba.
Umsika omnyama iparallel market kayihluphi, imali evele ikhona. UZulu akafuni ukufaka imali yakhe ebhenki kuma-unostrak accounts ngoba kabalathemba ngendlela ebanjwa ngayo izimali zangaphandle. Ngenxakho lokho also business labana bathi khona imali yakhona engaphandle ikhanya idukula ngoba lina lithi emabhenki ichipile. So sekubahlupha ngoba intengo yezinto ifakwa ngama-levels imali yangaphandle ngoba kulethwa yi-replacement cost ukuthi ungazuthenga isinto. Nxa usuya-order ezinye, uyabu-order ngemali eyangaphandle emsikeni omnyama, ayikhona ebhenki. Yikho kulokuphoxana okuthize. Ipak sikhuluma iqiniso kathesi. So singathi ngelinye indlela it's speculative, futuristic pricing. Kayifanelanga yenze nje, kayifanelanga kwenze njalo ngoba asila confidence ukuthi imali esiyisebenzisa kathesi ivalue yakhona izasithwala kwela kusasa. Yikho abantu also business befaka intengo ekhangelelela kusasa ukwenzela ukuthi nxa sebe-replace i-replacement cost iyabe ingathi ngcono ukuthi bafake bengeze ama-profit margins abo.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF uchasisa ngengxaki ezibhekane labaqhuba amabhizimusi nxa sokufika emalini.
Instead of the economy, especially when we look at igaba lwama-rates lawa, the auction rate and the black market rate is that in Bonahanda, so many of the woofies are cutting so good. Monetary authorities to see is getting the is carrying the order. There's definitely disparities here in these two rates. Tina Jerabaya business, we actually feel it kakhulu ngoba uyayenza umsebenzi wakho noma ukhotwe in US dollar. Nxa usubhadala lowo umsebenzi ubhadala nge-auction rates. But yet you cannot easily access foreign currency rate layer. Ugcina u-forced, which is reality, to go to the black market to look for forex. And abona ihlupho lukhona kakhulu ukuthi kona for example, mina ngu construction industry. Nxa ufuna diesel yokuthi urani ama plants akho, idiesel also zithole nge RTGS. You will have to have US dollar to get it diesel. Ukuservisa ama plants akho nalawo imchina naleyo, be it ama grader, excavator, ama roller, ama tippers and stuff like that, konke kufuna US dollar. So uzabona ukuthi kodwa into zakho zonke ozenzayo phose mhlawumbe kuphela into kuphela ongayibhadala nge-RTGS imiholo yabantu, but okunye konke kuyabe kufuna i-US dollar, and i-US dollar yangona awusozeyithole emabhenki ku-auction rate system le, usuzamele uyithole ku-black market rate. Khona kwala sokuhle kukudlela inzuzo yakho, i-profit yakho, usale ungasela lutho. So definitely let's have a situation whereby i-auction rate le black market rate at least ukushare ngabo 20 to 25% difference kungaba ngcono, ngoba loko kuthi kona it's almost 100% different, sokusilimaza kakhulu as a business.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi umkambo omnyama uthalise izakhamizi amagabha avuzayo.
Okuhluphayo eZimbabwe ukuthi khathesi sile mali eziningi, ama-currency amaningi asebenzayo, sile local nale RTGS sibele US, and bathi bona eqinisweni uvele ungafaka ama-currency abe maningi asebenza ngasikhathi sinye, but uzananzela ukuthi le currency ele currency efileyo isuka iphothele kathani imali eqinileyo. So ke iqiniso yokuthi khathesi xa abantu bezitolo befaka ama-price abo, abaselandaba ukuthi bona bawode ngemalini lama-profit margin abalandaba lawo, bona bapheka into nge-US dollar. So ngokunjalo ikho sokubulela i-economy, ubonanzela ukuthi nxa abantu bethenga le raw material bazayithenga besebenzisa okunto eshade nge-US dollar, sebuya ngapha esithengisela abantu ama-price esiba hayi, i-market tax esiba low, ngoba abantu imali besebenza ngapha behola nge-bond. So khona okuyiqiniso ukuthi sibile hayi, i-parallel market yes ibulela izinto eziningi lapha eZimbabwe, ngoba izakhamizi zakoBulawayo eziningi azisebenzi, imisebenzi ayikho, i-economy yethu layo ivele ifile. Ngokunjalo abantu bayadibeka bazama ukuthi bazibhise ngendlela eziningi ezishiyeneyo.
Abanye abakhulume kulumbuthano umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube, usiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangutya labanye. Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Women in Leadership Development baphakathi kohlelo lokufundisa abesifazana lamantombazana abangabakhokheli ezigabeni zabo ngendlela yokuzivikela kudlakela ababhekana lalo ezindlini. Ngesikhathi umhlaba unanza i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo koBulawayo.
Ukuzivikela kudlakela izifundo ezilangazelelwa ngabantu abaningi ezweni, kungakhathalekile ngobulili bomuntu. Kungalesi sizathu abesifazana labasakhulayo abangamantombazana bengene izifundo zokuzivikela eziqondiswa ngabe-Wild. Unkosazana Phayida Moyo uthi ufunde ukuzivikela ngesikhathi umuntu efuna ukumdlwengula.
Namhlanje sifunde ukuthi umuntu nxa ufuna ukulwa ulwa njani, nxa kulo muntu efuna ukukubamba ngodlakela ngendaba yezamacansi okumbeni umuntu ofuna ukujontshela in something in into yakho uyabulayo. Sifundisi ukuthi ulwa njani, kwenziwa njani. Yazi lokuthi sihlangane singabafazi sikwansi ukuthi sichibilise imizimba yethu nje kahle. Hayi, bekumnandi kakhulu.
Osakhulayo olwela amalungelo oluntu abaphila nabakhubazekileyo unkosazana Sukuluhle Mhlanga uthi kuyamjabulisa ukuthi izifundo lezi zigoqela abakhubazekileyo.
Sifundo esizithole lamhla lapha zinhle kakhulu, especially to us abantu abakhubazekileyo. Sike sathola i-opportunity yokushekha imizimba, imithambo yakade yacina uku-exercise. Because njengabantu abakhubazekileyo sibili ama-livelihoods rely on ama-exercises. Siyabonga iprogramu ebiswe yi-World. Sishekhile sibili, sithemba ukuthi kuzaba lama-programs anje in future ukwenzela ukuthi lathi siphatheke njengabantu abakhubazekileyo.
Umnumzana Vosumuzi Ncube uthi ebefundisa omama ngokuziphatha lokuzivikela ikakhulu ekudlengulweni.
Umhlabe sifundisa omama ukuhlalisana kahle labantu and lokuzinakekela lapho abahamba khona. Ezindabeni zokudlengulwa nje lezingozi zonke. Ngifokusa nge-self-defense. Kulomehluko phakathi kwe-self-defense lokulwa. So namhla bemfundisa kuphela ngendlela yokuthi yiziphi indlela ongazenza ukuzivikela nxa ungabe usuhlangana nalohlupho. Nxa ungumuntu ongumama olokudlengulwa kumbe olokuphathwa kabi nje olokulinyazwa. So namhla bemfundisa nje izindlela zokuthi ukuba ngumsindo uyilimukise umuntu ongabe edlula nje khona lapho la abuye ezokuncedisa. Kumbe nxa ukuthi akula muntu kube le ndlela nje ongazenza ukuthi uphume kuleyo nkinga.
Ilunga ledale lephalamende emele iphumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kwezombusazwe kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho.
Ngifanele ngizise kusubani thina, we are going to fight and get it there ngoba thina sifundisiwe sesiqeqeqeqe landi asambeni seshayina phandle ngale kube mnandi sifundise even labo mama bethu siyakwazi ukuthi mama bethu abanye ba abuse ezindlini la yu mama uya abuse ubaba ngabona mama isekhuluma kakhulu uthi hayi mama kuvunyela hayi mama ungayenzi lokhiya nandi siyabelo nje sifunda sisiyaphambili.
Ukhansela ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhulekile Moyo ngomunye wabangene izifundo zokuzivikela eziqhutshwa ngabe wild lezi.
She can send the big message to other young women. Because in a school, HGPV, HIV, Patria, they are going to go to a lot of things, gula drugs, gula local spin the book, exchange assets. So we have a lot to do to a girl child, to end a child marriage. Meaning it is not to child marriage. We should build our children so that we have a future in Monoga. No mama ukuthi siyachaya ngalezi ngokuthi iculture leregion yasiletha lapho but laba ke abancane ama-2000
abenhlanganiso ye-World bathi baqhubela imfundiso ngemva kokunanzelela ukuba iningi labomama labasakhulayo abangamantombazana abalalo ulwazi lokuzivikela lapho bethe bangena ebunzimeni njalo benza lokhu ngenjongo yokunanza umkhankaso owe-16 days of activism against gender-based violence yona egijima ngendikimba ethi Orange the World and Violence Against Women Now. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe oyedwa izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wesihudo echabalala koBulawayo. Inani labatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 likhuphuke lisuka kumakhulu edlula amahlanu, 523 kuthange, lisiya kunkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye i-2,500 izolo. Indawo lapho kugcinwa sebekhulile eNtembeni Old People's Home eluveve koBulawayo namhla yamukele izipho zekhisimusi ezivela kumalunga edale lephalamente. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.